So ama results lawa, they are not really reflective of ukuthi abantu on the ground working, but they are reflective of ukuthi indaba yokuthi izano iyabe iyenze esingakuthi ivote buying, ukuthi abantu babhekelwa izinkwa, abantu banikwa umumbu, abantu babhalwa amabizo osabhuku batshela ukuthi kuya labantu bakho and abantu bakho batshela ukuthi bayavotela ngapha. Siwe sisikhangela njalo ukuthi yona izek, siwe sikhangelela ukuthi njengorefri ibe partial, kodwa uyabunanzelela ukuthi wonke ama complaints esiwa raiseayo they are not being taken into account and akula action ethathwayo. I'll give you example eyenzakeleyo, like kuward 16 kukukhadidenti wezanu p f ubethwala abantu ebahambisa kuma polling station and we raised an alarm kuzek ngendaba yenaleyo. Kodwa up to now, mina njengo-director of elections, angatholi i-feedback ukuthi what action was taken nge-report enaleyo siyifakileyo. Sibe sesinanzelela futhi ukuthi kulomunye u-polling agent wezanu akade tshela abantu within the polling station ebabizela eceleni ebatshela ukuthi hambani liyovota lapho. Sa-raise futhi i-alarm and nothing was done.
Umbiko oyethulwe yivesi ehlolisisa ukhetho izimele uthi bekungekho okuningi okuhluphayo kuqhutshwa lolu khetho.
The election is not an event, it's a process. So sikhangele ukuthi kuqaliswa ukukampena kuyabe kuvele kuhambe njani, kuyabe kulandelwa yini isekelo sombuso. So all those things zigcina zicontributa to the end product eba yi-result ye-election. Ne-intimidation nale ngisho ukuthi abantu bebesethuselwa ukuthi ungatholakala kuphela ungani wena usekela i-MDC. There was victimization, then you are being threatened ukuthi siyakuxosha, especially kuma-resettlement areas. So uzananzelela khona ukuthi kube kusenzakala well before the election day.